abantu bakwanisuthi bathengi uze yazi be-Afrika kungela ama-problems amaningi. Uzakhumbula ukuthi kule mthetho nxa sikhangele ama-economies ukuthi i-South Africa sinama-regulations, ezikade sinama-regulations. So i-free trade area uyabe sewunama-goods nama-services esikwanisa ukuthi iZimbabwe kumbe iRwanda ngokwayo kumbe iKenya iyakwazi ukuthi ithengisele abanye abawejayazi le-Afrika under esingathi ama-same rules kumbe ama-standardized rules kumbe imithetho efanayo. So yiso isivumelwano esangikhona esinjengase-European Union.
EleZimbabwe kuyini eliza kuthola kwisivumelwano lesi?
Njengoba umnotho wethu kathesi ubonge ukuthi uyakhula ngidana, ukulutshwane esingakuthola kodwa nxa kuye ukuthi i-economy yethu isivukile ngidana, singathola sibili i-foreign currency ngokwanisa ukuthi sithengiselane kungena ma-regulations amaningi. Kodwa kathesi nje ngoba thina sithenga izinto eziningi phandle kwelizwe, kodwa njengane sizathola okuluthwane ngoba siyabe singela okuningi esingakuthengi sela amanye amazwe.
Ngezinye indlela kuchera isivumelwano lesi sikhipha imigoqo yokuthengiselana, senza ukuthengiselana phakathi kwamazwe ase-Afrika kube lula.
Lilo iqiniso, kodwa abazoqala ngakho ukuthi bazadinga ungama-goods and services okulutshwane ukuthi bangazama ukuthi baqale ngawo, ingaba yithukela, ingaba yi-fertilizer, ingaba yi-cement, bazadinga ama-goods abazathi sizaqala ngalawa nxa ukusebenza bazahle bengezelele amanye. Kodwa uduko esilubonayo khathesi ukuthi i-economy enkulu kakhulu ku-Africa, i-economy yaseNigeria, bathi bafuna ukumantijana, bafuna ukwenza amanye ama-internal consultations. So baye bengasayini, kodwa ngeke wenze ukuthi isivumelwano ingaqhubekele phambili. Nxa kuyukuthi abe-Nigeria bazajoyina isitimela sesihamba.